Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-3/4/2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukungayi emkhosini wokuphawula kwedale lephalamende lamuhla uqoqwa libandla le-CCC kuzaphathisa ngandlela bani?
Koke awusoze uye ubukela ke wena isela lihlinza imbuzi yakho uyakhangela nje ucwala ngowenxa yabo lesaba ukuthi lisondelele, kodwa uyabukhangele nje lihlinza imbuzi yakho ngoba kutshela ukuthi imbuzi yakho ihlinza lapha.
Okhethwa ukuba ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ulandula ukuthi ngumuntu wokuza kobulawayo esithi ungumthwakazi opheleleyo.
Kathesi nje silodubo lokuthi we only have 6 refuse compactors imota leziyana ke omabhimu esasithi ngomabhimu. Khona ke idorobho require 30.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho welizwe uyaqhubeka uthuthuka, kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi uhulumende ugida ezigqakezela.
Ubufakazi kusesikhwameni semali kazikazulu. Uma singene ezitolo ukudla akuthengeki, emakhaya ontanga bethuna bebhodabhoda akula msebenzi, imali yethu yona amabhondi iyaphephuka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Agambe ukungayi emkhosini wokuphawulwa kwedale lephalamende lamhlanje uqoqwa libandla le-CCC kuzaphathisa ngandlela bani? Iphalamende le ese-Mount Hampden phandle kweHarare izavula okusemthethweni okwakuqala selokho yakhiwa ngamaChina lamuhla. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi leli bandla kalisoze liye edale elitsha ngoba lingananzi uMnangagwa abathi waqilibezela kukhetho. Leli bandla njalo lithi lithethe lelinyathelo njengendlela yokutshengisela umongameli lomhlaba jikelele ukuthi kumele kwenziwe ukhetho kakutsha lulawulwa yi-SADC. Olwenze okwenziwa ngenyanga kaNcwabakazi aluzange luqutshwe ngemfanelo, kutsho leli bandla. Kodwa ibandla leZANU PF lithi okwenziwa ngamalunga ibandla le-CCC ngamandlwane ngoba bayavuma ukuthi amalunga abo anqoba kukhetho lokuba ngamalunga edale lephalamende, kodwa ngakwelinye icele besola ukhetho besithi aluqutshwanga ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla olilunga njalo lebandla le-CCC.
Ngombono wami ngibona ukuthi lokhu kuyingxenye yendlela yokukhonona kwebandla le-CCC ngendlela ukhetho olwahamba ngayo. Angithi ziningi indlela phela zokubulala umagidi. Sokukhulunywa yokubosadaf kuyakhulunywa emaphepheni, kuyakhulunywa ezindabeni, kuyakhulunyiswana lapha lalaphayana abantu bekhonona ngokungahambi kuhle kukhetho. Ngibona ngathi lokhu ngokunye nje yindlela yokukhuluma eyokuthi izinto kazihambanga kuhle. Nxa abantu bethole ithuba lokuthi ilizwi labo lizwakale kulokho, ngibona bazisebenzisa indlela eziningi. Enye yakhona ingaba yiyona le yokuthi bangazibaya-ke ephalamende, bazikhulumele bodwa labo ababe bekhona. Ngibone ngathi nje indlela yokukhuluma kuqhutshekwa kuyiwa phambili kudinga umhlahlandela ukuthi into le ingabanjwa njani. Kungayisikho ukuthi iZANU izaswela ubuthongo ngalokho, kodwa ngithi phela ohlaba umkhosi kukhona kubonileyo. Ngibone ngathi kuhlaba nje umkhosi ukuthi kukhona okungahambanga kuhle Gaisikuta somalunga eparlamente kodwa bathi yena lo ozokhuluma labo ngumbono wabo labo abangamalunga eparlamente mhlawumbe lebandla gaisuye omele ukuthi ngabe nguye owenza lowo msebenzi ngoba ukhetho aluhambanga.
Ngokungayi kudale leparlamente lokhu ubona kungaba yinto na esingathi thina ikutshengisela nje okungela mkanjo kumbe sizabona kuphathisa kutshengisa ukuthi amalunga la ibandla leli le-CCC alivumelani lokukhethwa kukamongameli.
Ngibona ngathi nje konke njengoba ngike ngatsho ngaphezulu ukuthi yindlela nje yokuthi bangaze babonakala besiba khona phakathi kwendaba leyo khona ibandla le-CCC lisithi ukhethwa alubanjwanga kuhle. Ikutshengisela ngatsho njalo owalelo langa kuphela mbowaleso sikhathi kuphela ngoba okusala ukuthi bayakwazi laba baseparlamente laba ngikhuluma ngokwazi wami njengoba ngangedlula khona lami inkulumo yakhe yonke bazayifica ikhona emabhokisane nabo ukuthi bakhona umbeka bakho baza kuzwa konke sebezibalela ngoba kuyake kubhalwe konke kulugodlwanyana lokhona oluyabe lumumethe yonke inkulumo ngakho kabalahlekelwa ilutho sibili kukhona ngokuzwa lokwazi ukuthi kukhulunyweni ngobana inkulumo leyo bebuyela nje eParliamente nxa eseqedile yena lutho ngumongameli bazayithola inkulumo yakhona iqukethe kulezo ngwalo kodwa ke babe sebetshengisele ukuthi bangaza ke bahlale bamlalele ngoba nxa behlala bemlalela kutsho ukuthi kukhona nakwabo konke lokhana kuyize kuyabe kuyikuzenzisi kodwa bengazange babe ngaphansi bahlale phansi bachume balalele umuntu owangena esikhundleni ngendlela ezingacaciyo ezibonakala kwabaningi ukuthi ukhetho lolu kwalesigilimbane kwaba lokuntshontshwa kwalo. Ngakho-ke awusoze uye ubukela-ke wena isela lihlinza imbuzi yakho uyakhangela nje ucala ngowenqa yabo lesaba ukuthi lisondelele kodwa uyabukhangele nje lihlinza imbuzi yakho mbe bakutshela ukuthi imbuzi yakho ihlinzwa lapha.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. I-Studio 7 ixoxela amanye amalunga ebandla le-CCC athi aza kuba ekhona edale lephalamende kodwa awafunanga ukuziveza. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho uyalandula ukuthi yena kumbe abazali bakhe ngabantu bokuza eMathebeleland ngoba uthi wazalelwa esibhedlela sempilo njalo uzimisele ukuthuthukisa leli dolobho ngoba wakhulela kulo. Umnumzana Mabutho ongukansila wempophoma leMabuthweni uthi kala lwazi lokuthi izakhamizi ezatshengiselayo zisola ukukhethwa kwakhe zabuthatha ngaphi ukuthi ngumuntu wohlobo lwesishona. Izakhamizi zakhonona njalo ngokuthi okansila baphoqwa ngumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Chamisa ukuthi bevotele umnumzana Mabutho lomnumzana Coltart lanxa kwakulabanye ababengavotelwa. Asizweni umnumzana Mabutho echasisa ngalolu daba ingxabangqoza eyaqhamuka edolobheni le-Victoria Falls lapho abikwa waxotshwa khona kuqatshwanwa ngokhetho lukameya kunye lenhlelo lohlelo lokunanza idolobho lakobulawayo olukhokhelwa ngumnumzana Coltart lezakhamizi olusaqhubekayo.
Into engithanda ukuyibonga nje kubonga izakhamizi zakobulawayo ngokunisekela wani ukuthi ngibe ngukhansila wendawo yasempophoma lasemabuthweni ukuthi ngikhokhele. Okwesibili ukuthi lami ngibe ngumncedisi kameya ukuze sidonse kanye kanye lezakhamizi lama-stakeholders akobulawayo sithuthukisa idrobho lethu. Mina ngiyinzalo yakhonapha kobulawayo, angazi ukuthi abantu bakuthatha ngaphi. Ngizele empilo la mhlaka 7 February 1983. So abantu bengakhathaze ukuthi ayengumuntu okuze. Mina ngizalela empilo la, ngakhulela ku block 30 la kumzulu kaMadlodlo. Ku block 30 ngafunda eNkulumani primary, uHeadmaster wayese ngumnyama. Alikwazi abahlali bempopomu ukuthi sake sabalo headmaster ngumnyama eNkulumani primary uDeputy Mudlodlo. Ngiqeqeshile, I'm a transport consultant by profession and currently I'm studying towards my masters. Hayi, abazali bami badabuke eSwazilandi.
Ubuke kwaba le ngxabangxoza phose efana leya kobulawayo kukhethwa usodolobho weVictoria Falls. Njalo kubikwa lawe wawukhona waxotshwa. Kwakuhamba njani lapha?
Indaba yeVictoria Falls, I think it was blown out of proportion. Iparty yayithume abantu, it was Honorable Desmond Makaza, Honorable Mlilo Stabile, Councillor Shepherd Sithole. I went there to assist, not to lead the delegation or to impose a candidate. Njalo angizange ngixotshwe eVictoria Falls, zaba zinkulumo zabantu. Ningaze libuze ama-councillor eVictoria Falls azalitshela ukuthi uMabuthu azazi imbono njalo kazange ixoxisane lathi. Ngazwa nje sokumenyezwa nje ibizo lami, akula i-position e-candidate. There was a party directive in consultation labantu abe-Victoria Falls. And bakwazi ngiceke bona ama-councillor eVictoria Falls ukuthi baxoxisana njani lalabo ababezinkokheli phambi kwami. Mina ngasala ngizihlale nje emoteni yami, bona besiyayenza imisebenzi ababethunywe yiphathi.
Siyabona ukuthi uhlelo eliluqhuba phambili kulezi insuku ngolokuhlanza idolobha.
Iviki ephelileyo sike sahlangana nama-business people, osomabhizimusi, ukuthi singancedisana njani ukuthi idolobho libe lidolobho elihlanzekileyo. Imfundiso izaba khona ukuthi ubone ukuthi asingeke saqalisa ukuthi siyenze izinto singazange safundisa abantu bakobulawayo ukuthi bantu bakithi sesithatha amanyathelo lawa nalawa, le ngozi yokudampa izibi lokuthi nxa kusiba lembadalo njalo yokuthi nxa umuntu ungalahla nje ingcekeza edorobheni kule sijeziso bani or kule sigwebo bani. Kathesi nje silodubo lokuthi we only have 6 refuse compactors, imota leziyana ke omabhimu esasithi ngomabhimu. Khona ke idorobho li-require 30. And also ukuthi sibe le engagement, le nkulumo lokuzwanana lama-vendors akobulawayo. Uzabona ukuthi abantu bakobulawayo bayalalela and abantu bakobulawayo bayalithanda idorobho labo. Abantu sebegcwele every corner yakobulawayo and le nto le iqalise igodi selivaliwe egodini. So ngeminye imizamo esibona ukuthi layo ingasincedisa ukuthi idrobho lihlanzeke.
Hello ke ngumnumzana Donald Mabutho ongumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo engukhansila wempophoma Mabuthweni obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyaziqhenya ngokuthuthuka komnotho welizwe olungiswa ngabadabuka eZimbabwe. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi Mnangagwa ugida iziqakezela ngoba umnotho welizwe kawuthuthuki ngemfanelo. Umnangagwa wethu lela amazwi izolo emhlanganweni weZimbabwe Economic Development Conference edolobheni leVictoria Falls obekubuthene khona iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi lengcwethi ezihlaziya ezomnotho. Okuningi asikuzweni kunokuthaba Dlamini esedolobheni leVictoria Falls.
Esipha umzekeliso walentuthuko, uMnangagwa uthe kuhulumende wakhe imigwaqo isisakhiwa izifundiswa zakuleli ngentengo ephansi kakhulu. Osekwehlukile lo hulumende wayizolo athi wayeletha omanjinela bakwamanye amazwe ukuzokwenza umsebenzi munye. Wengeze esithi umnotho lo ubuye njalo wakhuliswa lohlelo lweIntwasa abalwethulwayo kubalimi bemaphandleni kanye lendlela ezehlukeneyo zokulima ingqoloyi athi zinceda kakhulu ukulisana lendlala.
We've introduced more than agriculture, fumbuza and so on. Irrigation in the country now we are weak, secure on the basic resources that we have. Infrastructure development. We have said we must challenge our own girls and boys who have gone to rest in the civil engineers. Can you build the road? Can you build the dams?
Sesasungula indlela zokulima ezintsha ebantwini ngohlelo lwepfumvuza. Savula ama irrigation. Sikhuluma kunje silengqoloyi eneleyo ngenzuzo yethu esizenzela yona. Kwezokwakhiwa kufuze sikhuthaze abantwana bethu ukuba ngamanjinela basakhele imigwaqo, amadamu njalo lokhu sikwenza loba siphakathi kwama sanctions. Lelizwe liyakhula nxa siqathanisa lamanye kuzwekazi lomhlubulo weSadiq.
Lokhu kufakazwe njalo ngumgcini ncebo kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube othi kusukela ngomnyaka ka-2021 eZimbabwe selikhulile landlondlobala kwezomnotho njalo lokhu kusazoqhubeka.
The economy remains on a positive growth trajectory. There is a recorded GDP growth rate of 8.5% in 2021 and 6.5% in 2022. There's no doubt that Zimbabwe is one of the fastest, if not the fastest growing economies in Africa, with projected GDP growth of 5.3%.
Umnotho wethu usaqhubeka ukukhula ngendlela encomekayo. Umnyaka ka-2021 sakhula nge-8.5% saya ku-6.5% kumnyaka ophelileyo. Uphenyo luthi ilizwe leli likhula kakhulu emhlubulweni we-Africa lakuzwekazi lonke njalo impawu zikhombisa ukuba sizakhula njalo nge-5.3% ekupheleni komnyaka.
Uncube uthi lokhu kudalwa inzuzo yezomnotho wakuleli egoqela ukwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye ezokwethekelela ilizwe kumbe i-tourism kanye lozokulima. Kodwa ingcwethi ecubungula ngezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uyakuphikisa lokhu.
Ubufakazi busesikhwameni semali kazikaZulu. Uma singene ezitolo ukudla akuthengeki emakhaya, ontanga bachubechona bebhotabhota akula msebenzi. Imali yethu yona ama-bond iyaphephuka, phinde izibhedlela azilamithi, izigulwane ziyabhubha ngenxa yokusilela kwemithi. Imigwaqo ibhilizekile, akula manzi empompini, izitimela akusela emadolobheni, akula mabhasi.
Kumhlangano munye, unkosikazi Rosemary Mpofu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe wethule ukudana ngezinga izizalwane zakuleli ezingasathembi ngayo uhulumende wazo, esithi ngokwenzeka nyakenye akusela ogcina imali ebhanga. Uthi ingqobe isikunkokheli ukuze lokhu kulungiswe.
They tell you what happened in 2008, which we are all aware of, not once, but again in 2018, 2019. Pensioners, what happened to them? Our old parents, I know that we are all in the picture of what happened. And so for as long as we are not addressing issues to build confidence, to incentivize bankers, people who bank, we are not getting anywhere.
Baya kutshela ngokwenzeka ngo 2008 lathi esikwaziyo, kwaphinda njalo ngomnyaka ka 2018 no 19. Kwenzakalani kwabempentsheni? Ngikhuluma ngabazali bethu. Kodwa kuba sisaqhubeka singakuqondi lokho kulungiswe, kasiyindawo njengelizwe.
UMnumzana George Kubamathanga umabhalane omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezimali olwe Finance, Economic Development and Investment Promotion utshele uMnangagwa ukuba ingcwethi lezi izolo zethule ukuba ilizwe leli ukuze likhule kwezomnotho kufuze liqale ukusebenzisa imali yakuleli i-bond note. Uthi zikhuthaza njalo ukuba uhulumende alwisane lokuthengiswa kwemali ngokungekho emthethweni. Emaphethelweni omhlangano lokusasa kukhangelelwe njalo ukuba kuphunywe le ndlela ilizwe leli elingathola inzuzo kulabo abathengisa ngokungekho emthethweni okugoqela otsheketsha. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi indizamtshina yenkampani yakwele South Africa eFly SAFAir iqale uhambo lokuphapha isuka kwele South Africa edolobheni leJohannesburg ilubhekise eHarare. Le nkampani ebhadalisa imali enganeno kulezinye inkampani ithi izasungula ihambo zeVictoria Falls lakobulawayo kunsuku ezilandelayo. iphephandaba lobulembu ele zimlive.com lilodaba lokuthi umholi wamapolisa ogatsha lwabakhangela indaba zokubulawa kwabantu ihomicide eHarare udetective Alexander Jaji udubule umunye umuntu enight club yeHarare ngomgqibelo ngemva kokuphoselana aqatha labanye kade befuna ukuthi asuse imoto yakhe emgwaqweni lapho kade avimbele kona abanye. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, hello. Hayi, sithi ke sikhulume sikhuze lo kuthiwa nguJosepha Chuma loyo. Akayekeli ukusimbuluzela, ayekeli ukukhuluma amanga. Akhumbule ukuthi kulabantu beZimbabwe, kulabantu bezano. Manje asazi-ke phela ngoba la masela lawa, ma kusiyafika leso sikhathi, kumele baphume bazabaleka baye phandle. Azagcwala indawo yonke. Yena uzabaleka ngani nini? Ngoba le terekita kayiphiwanga mhlawumbe ukuthi uzajampa ngayo eziye eZambia. Josepha Chuma khuluma iqiniso uthi hayi bantu, ilizwe mpela sicibelezele ukuthi sitshontshe sisiya phambili, ungathi ilizwe liyalungiswa. Lungiswa mbani la? Mina ma ungifuna ungiqonda, anti uyakwazi lapho endihlala khona Josepha Chuma. Zama ukukhuluma iqiniso utshela abantu baseZimbabwe kuthi hayi thina bezano sisatshontsha. Ungakhuluma amanga ongumuntu omdala. Yekela amanga Joseph Chuma, kungcono ngoba nje.
Ebela Studio 7 njani? Masenga ngilapho kobulawa iphumule emadokini. Izano ilamachegu ambalwa nje ayiwabamba umbuso ngenkani. UChamisa uzamile, singamsoli kakhulu. Ngicabanga ukuthi suke isikhathi sokuthi la maZimbabwe asukume, abonise ukukhonona ngale nto yenzakalayo. Ilizwe libanjwe ngenkani, libanjwe ngabantu abambalwa abafuna ukudla bodwa. Abantu abasukume bezame kuvalwa amabhoda. Sizwile ngapha eSouth Africa sifisa ukuthi la ezinye izindawo ezifana labo Zambia, Botswana, Mozambique, indawo amabhoda wonke lawa avalwe ezilonge zamachegu la ezane funa ukuthi lokhu eqhubeke funa ukubamba umbuso ngenkani. Funa kwenza ukhetho olutsha. Asifuna ukubona abantwana bamachegu la ezanu beqhubeka futhi bekuzekhi lapha. Sifuna ukuthi isadaki kungenela amanye amazwe azobheka ukhetho lolu. Sifuna ukhetho olutsha. Izanu ilizwe laso lezanu ngelabantu besibabhe. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7 nabalaleli, njani basakazi bethu abathandekayo. Izano isizusa ubuhlungu Studio 7 nabalaleli, izenzela umathanda enamahloni kodwa naye ubuhlungu yakudeserva back. Mina umbono wami ebenginayo ukuthi kulaba abafowethu nodadewethu kakhulukazi esemazweni angaphandle, kakhulukazi la e-South Africa, idemokrasi la ikhona letoyitoyi iyavunyelwa. Sibambaneni la, sivuke ngobusuku sithenga amapetroli, siqondene ema-embassy, kakhulukazi sithagethe i-East Gate lePitoli. Into ethi zano la ekhaya kusiyakusa, umlilo ubugungqile wagungisa konke.
Studio 7 siyabonga, siyabingelela futhi sibingelela abalaleli ngomsebenzi. Nami ngithanda ukuphawula nje kancane nge-MRP ukuthi ngibone ngathi iyahlakazeka, iyaqhubeka ihlakazeka. Ma bethi bexotshe umkholo wabo umqondisi moyo ukuthi bathi ahluleka. Uhluleka kuphi umqondisi ngoba vele kahle kahle ayikho into yabo vele kade sebethe bayiqala bebayiyenza afika mbe ku-half. Konke sebefuna ukuphatha, baxotshe umqondisi bafaka bani, yena lo bamfaka uzokwenzani? Ngoba i-MRP ithi ifuna ukukhulula abantu bakwaMthwakazi. Indlela abafuna ukukhulula ngayo abantu bakwaMthwakazi inzima kakhulu. Ilong route le okuthi ngabona abaqale babambisana nalabo abafuna ukukhulula abantu bonke abaxakekileyo abaxakekiswa yiZanu PF since 1980. Phela abantu bakwaMthwakazi kuze bezibone becindezelekile, bacindezeliswa yiZanu nalesithi asibambisane sizameni yona ukuyikhipha kuqala. Bese sikhalela-ke okufunwa nguMthwakazi ukuthi abantu bakwaMthwakazi abawuthole umsebenzi, abantu bakwaMthwakazi abakuthole ukuhlonitshwa, abantu bakwaMthwakazi abaphiwe indawo yabo ilingane bona. Lokho siyakubona lo, kodwa sithi bona bayagagamela, yikho sebeze bexotsha umqondisi upresident wabo kungakakhanya nokuthi basuka kuphi baya kuphi. So bonke ukuthi bafuna ukuphatha kumbe bayangokuthi bafuna ukudla bonke, sebona umqondisi sidla yedwa mhlawumbe basazi. Ukhona mbe ongangisiza lapho, ngiyabonga ngokukhuluma ngosiduku.
Studio 7 linjani basakazi abahle labalaleli izovelindawo yomhlaba. Ubaba lo uJethro Mpofu uyazwakala, uyakhuluma futhi ukhuluma iqiniso. Into efunekayo lapha ukulwa, asiyi ukuthi abantu siguquzela udlame kodwa sidiniwe bakithi, sidiniwe bakithi ngokuphilisa nzima umnangagwa nabangani bakhe la bezwana ukuthi manje umnangagwa uthatha abantu abakhe wafaka ezikhundleni uyenza yonke le nto ayenzayo ngoba uyabona ukuthi uyasatha. Bakithi asiyekeleni ukugwala, ikakhulu abantu abadala la abantu abadala babona impi yibo abantu abayiproblemu labo ngoba uyaqala uyakhuluma le nto bazokutshela ngento abayibonayo. Thina siyazi yonke le nto liyazange siyibone.
Kum kuyashelela hhayi akulatwembi bantu bakithi, sibona nje ukusindwa imithwalo le siyisindiswa ile laba abasiphetheyo abathi basiphethe abathi bavotelwe ngabantu be-ZANU PF. Masikhangela thina kakhulu nangapha sokunomunye laye owe-ZANU PF osekhuluma ukuthi bona labomthwanga yibo mpela abalwayo, besithi bona ama-liberating movement yabo babehamba nabo i-MPLA leswapho hhayi amanga amakhulu. Thina ama-ZIPRITE sasihamba siphila le-frelimo silayo i-MPLA leswapho nawonke ama-liberation movement in Africa. Sikhuluma laseliberia vele sasihlaziwa singama-ZIPRA, kodwa namhlanje amasela abatshontshe abavota abantu betshontshe zonke izinto zabantu sebengabantu abahambayo besithi bona hhayi yibo mpela abaziwayo. Abaziwa laba bantu ngoba mase ngathi siyabheka lela ma-operation yabo, yiphi i-operation yabo enkulu abahle baqale ukuzoyitshaya? Ngoba thina singama-ZIPRA ne-MK saqalisa ukutshaya ngo-1968 kwazwakala mpela kwayethuka umhlaba ukuthi hawu laba abantu bayaphila bangama-terrorist ngempela. So thina-ke bantu bakithi i-ZANU umuntu ongayaziyo uzangazathi ukuthi uyayiqalisa le nto yaqalisa ngama-60s bantu bakithi. Ukuphuma kwe-ZANU ibaleka kuzaphu iphuma, hhayi kona loku ka-1987. Thina sikhuluma ngento izaphu ngoba yi-mother party yama-parties wonke, othandayo noma kathandi, kodwa izaphu umsungulo wendaba. So-ke hhayi siyabonga, thank you.
Studio 7 nitshona njani? Fela iqinisa nokukhulumayo, ha nangu-tuma naye futhi abuyaphupha nje mini ukuthi isadaki ne-United Nations yamvuma ukuthi umnangagwa ngumongameli umnangagwa wawina. Heyi, asibantu madoda asimanga abantu bezimpezano madoda, hayi amanga e-ZANU makuukuthi banekholeji impela ye-ZANU baneyunivesithi yamanga iyaku-ZANU, uzobona ukuthi ngempela lapho kungabantu bamanga.
Okay, abengamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli wele Melika Mnumzana Donald Trump izolo ubesemthethwandaba we-New York lapho yena umndeni wakhe kunye lamankampani akhe ayetheswa khona icala lokungalandeli imithetho yokwenza amabhizimusi. UTrump obangamelanga abe khona emthethwandaba uhambe khona esithi ufuna ukuthatha leli qetha ukuyazisa intathele zendaba ukuthi uyahlukuluzwa. Abachuchisi bathi bafuna ukuthi uTrump avinjwe ukwenza amabhizimusi esigabeni se-New York ngoba wayengalandeli imithetho. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani-ke sikhangeleke inhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe ukungayi emkhosini wokuphawulwa kwebudale lephalamende lamhla uqoqwa libandla le-CCC kuzaphathisa ngandlela bani? Owake waba ngumsekeli kameya wedolobho owakhethwa ukuba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho ulandule ukuthi ngumuntu wokuza koBulawayo esithi ungumthwakazi opheleleyo. Ngamaviki amalutshwana asanda kwedlula, izakhamizi zakoBulawayo zike zakhonona zikhalala zisithi zona uMabutho kayisuye wesigabeni seMandebeleni, ngalokho kumele kukhethwe omunye ukuthi abe ngumeya, umsekeli kameya. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.